Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olomngela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 28/2022 mo Pips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende weZimbabwe uthi umnotho welizwe uzathuthuka kancane lonyaka kulalokhu obekukhangelelwe. Inkampani ephehla umlilo kagetsi ithi ilakho ukucitsha amagetsi elizweni lonke jikelele lokwehluleka ukubhadala izikwelede. Izakhamizi egezi zikhala ngendlala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende weZimbabwe uthi umnotho welizwe awusoze uthuthuke njengalokho obekukhangelelwe ngenxa yokugudeka kwedola umkhuhlane we-COVID-19 lokwenzakala kwamanye amazwe okwenze kwakhuphuka intengo yamafutha epetulo lempahla etshiyeneyo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ekhuluma namhla esethula okumayelana lokusetshenziswa kwemali kahulumende, uNcube uthe umnotho wakwele Zimbabwe okukhangelelwe ukuba uzathuthuka ngokuhlanu lengxenye ekhulwini i-5.5% lonyaka usukhangelelwe ukuba uzathuthuka ngokwedlula kancane isilinganiso sokune lengxenye ekhulwini i-4.6%. Wazise njalo ukuthi uhulumende uzakwengeza imali yomthelo we-tax-free threshold kusuka kunkulungwane ezingamakhulu amathathu amadola i-300,000 RTGS kusiya kunkulungwane ezingamakhulu ayisithupha i-600,000 RTGS ngomnyaka. UNcube uthi lokhu kudalwe ngokwenzakala emhlabeni wonke jikelele ukukhuphuka kwamafutha ezimoda ngenxa yempi phakathi kwelizwe le-Russia lele-Ukraine, ukugugudeka kwedola leZimbabwe, umkhuhlane we-COVID-19 lokunye. UNcube uthi emhlabeni wonke jikelele kukhangelelwe ukuba umnotho uzancipha okumangalisayo emazweni.
I therefore propose to review the tax-free threshold on local currency remuneration from 300,000 Zimbabwe dollars to 600,000 Zimbabwe dollars per annum, and with effect from 1 August 2022.
Ngikhangelele ukuthi ngikhuphule izinga lemali engelambadalo ye-tax kusukela ku-300,000 kusiya ku-600,000 ngomnyaka. Lokukhuphula imbadalo ye-tax iye kuzigidi ezilishumi lambili kusukela kuzigidi eziyisithupha. Lokhu sikwenzela ukuthi kuthuthukiswe ukusetshenziswa kwemali elizweni.
Umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezomnotho, uthi akumangalisi okwenziwe nguNcube.
Kukhanya vele akuna into yokuthukileyo ngoba singaze sinanzelisise imali imholo yezisebenzi kahulumende. Ngaba kunjalo ukuthi wehlise imithelo yabo, kodwa ubekhuluma ngokwemali eyeZimbabwe yalapha. Ibhajethi yakhe kayiqondanga lezifiso zezisebenzi kahulumende ezifuna ukubhadalwa ngemali yangaphandle. Uzabona ukuthi okunye akavumi ukuthi uhulumende wakhe uyehluleka ukulungisisa umnotho wethu. Ukukhuluma ngama external factors, intengo yezimali eyangaphandle kwelizwe, kodwa akatsho yena ukuthi ufuna ukulungisisa njani. Okwegolide ye imali zegolide ukukhuluma ngazo, kodwa akutshengiseli, awula themba lokuthi intengo yemali i-inflation ehlukuluza abantwana beZimbabwe izalungisiswa. Ye singathi khona akwenzanga lutho, i-budget yakhe bingaphathanga lutho oluqakathekisa imali engena esikhwameni sabantu, i-disposable income.
Umnumzana Effort Ncube, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi kuyamangalisa ukuba uhulumende lokhu eziqathanisa lamazwe alomnotho ophucukileyo.
Izinto zizaya zilokhu zisonakala ngokuba uhulumende ufihla ikhanda enhlabathini kulokuthi akhangelane lesimo njengoba sinjalo. Ile budget iveza ukuthi uyaphika ukuthi lizwe liyadilika, ukuthi ezomnotho kazisekho, ukuthi akusela industry, akusela zikola, akusela zibhedlela, ukuthi abantu bayehluleka ukuthenga ezitolo ngokuba izinto zingathengeki. lokho eqhubeke njalo ngendlela liyane endala engathi kuthiwa i-budget yase Europe kumbe America kumbe Japan lapho izinto ezihamba khona kahle le budget kayiswe zincedekela kancane abantu basezibaba
umnumzana Stevenson Dlamini eyinye njalo ingcwethi kwezomnotho uthi akuqedakali okwenziwe nguhulumende
kuhlelo lwe-budget kubana kukhuphulwe inzuzo eqondane laba asebenza kugatsha lukahulumende esithi ngama civil servants ukhweze ngendlela ayethembise ngayo ukubana uzakhuphula nge-100% ukhuphula kwezuzo etholwa yilaba sebathatha umhlalaphansi ama-pensioners sinanzelela njalo ukubana olunye ugatsha oluthole inzuzo ethe xaxa lugatsha olukhangele lokulungiswa kwemigwaqo lokwakhiwa kwezakhiwo ezehlukeneyo lalo lolo gatsha luthole inzuzo engathi iphezulu njalo sinanzelele ukubana noma ikhuphuliwe le nzuzo ayifinyeleli kumandla adliwe i-inflation
umphathintambo wezemali uphinde wathi umnotho welizwe leZimbabwe udonsa nzima ngenxa yokuwa kwesivuno salonyaka imele Studio 7 wobulawayo ngingubathabile Masuku.
Inkampani yeZimbabwe Electricity Supply Authority ithi ilakho ukwengeza isikhathi sokucitsha umlilo kagetsi njalo lokuhluleka ukuhlawula izikwelede ngenxa yokuswelakala kwemali. Izesa ilobele inhlanganiso yeZimbabwe Chamber of Mines isithi abemba okutshiyeneyo balakho ungatholi umlilo kagetsi ngemfanelo ngoba kayisenelisi ukubhedla umlilo omnengi lokuthenga omunye kwamanye amazwe. Unkosikazi Salima Bena owemba igolide efilabhusi esabelweni seMatheveni South uthi kuyethusa okwethulwe yizesa. Uxoxa loGeina Gumede Saidi weStudio 7.
Nalathi khonapha sisanda ukuwuzwa khonapho asilankani and asilankani ngoba vele akusebenzeki. Sizasebenza sithini manje pho? Akusebenzeki bekuvele sekuhlupha ukusebenza kwakhona manje nxa sebesenzeki.
Manje njengabembi begolide liza kwenzani ngakho lokho?
Akuthethi sizayenza sithi ngoba umsebenzi uvele uzakuma. Kanti sizayenza njani? Wewe wakufuna amagesi bento lesifuna amagesi nawe uyakwazi. Siphelelwe khonapha, siphelele ukuphelelwa. Siphelele sesikuzwa lathi khonapha vele sidanise kudana okukhulu. Silwa kudana okukhulu. So abantwana sesizabaphani.
Lina livele liumba igolide ungapi kwelizwe?
Mina sina sesefika kuso ngapha. Sesefika uTabakifila.
Manje kuyiwa ngapi? Kusukela lapha nxa kuthwa akulana gethi lizavala yini imgodi lizakwenzani lizadinga ezinye yini indlela.
Sesizavala imgodi. Xa ungela gethi sizasebenza sithi. Nxa kuyadayisa kufuna gethi. Okuyenza yonke into kifuni kithi sisi kwaze yiko kuthi kuthi uzavala pele mgadi yiko sikhala sisi kuthi phosese zayisa njani sikhala kuthi abantwana bazawudlali ilanga litshisa kithi shuwa imisebenzi kahle sayekela imisebenzi kungoba amafema avalwa kade sisibuya ngapha sebesitshela ukuthi akuselabagidi indaba edanisayo sisi lokhani ukuthi vele siphelele silapha sikwazi ukuthi sithini asikwazi vele siphelele ukuphelelwa.
Lo bekunkosikazi Salima Bena owemba igolide wekhoka loGeina Gumede Saidi weStudio 7 ekobulawayo. Sikhangele ezinye njalo indaba. Izakhamizi zesiqintini segezi eMatheveni South zithi sezibhekane lendlala esabekayo kulandela ungani kuhle kwezulu okwenza bengatholi isivuno esihle lonyaka. Iningi lithi licela uhulumende angenele ngoba uMangoye selala eziko. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Iningi labantu kulomhlobolo selisithi selisidla kanye ngosuku ngenxa yokuswelakala kokudla. Umfelokazi uThobekile Zulu uhlulukelwe kwamagama engazi ukuthi abantwana ozabaphani njengoba engavunanga lutho.
Lapha ethezi sithwele nzima bakithi. Mina ngihlala abantu babama bathathu kunzima. Lonyaka vele izulu azange line kuhle asifunanga lutho. sidla kanye ngelanga lokuthi abantwana labanza bathini lonyaka ngazi kunzima kakhulu. Umkami wabhubha wangitshela abantu ababantwana abathathu. Bengiziphelela ngokuthi ngilime lami ngithole khonokho kuncane manje lonyaka kunzima.
Inhlanganiso eziningi ezincedisa izakhamizi ngokudla azisekho njalo iningi lithi lezi nhlanganiso zavinjwa nguhulumende. Izakhamizi zithi zezwa ukuthi uhulumende uzobaphathisa ngokudla ngenyanga ezayo. Umnumzana Kennedy Moyo ubuhlungu ngohulumende.
Awe gomadona usadona ekhona. Kamenze bantu kamenze. Uyivala kanjani nasilamba? Ukamenze yena lo kamenze ukuwafika yini lapha kithi? Ezobona abantu bantu bahlenginjala abantu bakhe. Sishemunjani? Udela abantu abakhe abalambayo ethe ngamabhasi. Abantwana belamba.
Izakhamizi eziningi zithi sezihambisile izikhalazo zazo kunkokheli zezigaba okuhlanganisela labo osobhuku kodwa kulanto ephumayo. Umnumzana Majors Ndebele osobhuku kumathina village uyafakaza ukuthi indlala yodwa esigabeni sakhe.
Indlala eyiphethe abantu yikho kusithole sezima singabakhokheli ngoba kumele sibanakakele ukuthi bangaphiwani kodwa siyabacelela izinto ukuze kuthiwa yindlaba amadona bayasithembisa kodwa abakafiki. Enye sithembisileyo kakhulu yiCaritas ibithe ekupheleni kwaSeptemba izazama ukuthi wonke umuntu okhona phaa esigabeni azisuze ukudla so kodwa kabakakwenza abanye vele sebesidla ntambama kuphela isi ngoba vele akulalutho lo nyaka vele khona idwala zanga singele edwaleni siziphumele sinje singalalutho.
Umnumzana Mkhululi Ncube usobhuku konhlupho ugcizelela amazwi kaNdebele njalo ukuthi siwahambisa izikhalazo zabantu kunkokheli eziphezulu kodwa akathola impendulo.
Awula lezobefika iSeptemba lezifuyo zethu azisekuzimele, akula kudla, akula tshani, sesifanana nje isifuyo labantu.
Ubo ungamadamu ukuthi kuncinyane kukuncinyane sezisiya edamu elikhulu kanjani phansi emhabinyane elinku. Siyazihambisa singazi kodwa
azamaatholi impendulo
asikayitholi. Lo councillor sihambise ucounsilor ahambise phambili ku-social welfare but asikaphendulwa lutho kodwa ngapha indlela yasibulala.
Ezinye izakhamizi zekhezi zithi zazama ukufinyelela uhulumende esebenzisa ummeli wazo edalela ephalamende okubandlale ZANU-P F umnumzana Saul Makhalima Ncube weMatopo South okuyiso esigaba esibhekane lendlala enkulu kodwa kamboni njalo lezikhalazo kaphenduli. Umsakazo we-Studio 7 uxhumana laye ecingweni wala ukukhuluma ngodaba lwendlala. Umphathintambo kahulumende obona ngezimbiko lokusakaza unkosikazi Monica Mtswanga uthi uhulumende wakhe usethembise ukuthi akula muntu ozabulawa indlala eZimbabwe.
Asizunanga kuhle lonyaka uhulumende uzabona ukuthi akula muntu ozalamba. Ngenxa yohlelo lukahulumende lwentwaso sesoba silokudla mbijana okuzasincedisa njengabantu okwesikhathi njalo sisithenga umuntu ngaphandle kwelizwe.
Izulu alinanga kuhle kweleZimbabwe ekupheleni komnyaka opheleleyo lasekuqaleni komnyaka wonalo kusenziwa ikutshintsha kwezomkhathi iclimate change osemhlabeni wonke jikelele. Inhlanganiso encelisa uzulu kwezokudla emhlabeni wonke eye-World Food Program ithi ilizwe leZimbabwe ngelinye lamazwe angamathumi amabili emhlabeni wonke elibhekane lendlala enkulu lonyaka ikakhulu kusukela kuyenale inyanga kuze kuye kupheleni komnyaka. Ngiyimele Studio 7 konhlupho eKhezi Matabeleland South Province igabula ngezwe Jesus Banda.
Ulive Talk namhla sixoxa ngokuthunjwa kwezizalwane zeZimbabwe ikakhulu abesifazana. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe sizosiphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika kubikwa ukuba lifisa ukuhlenga unkosazana Brittany Griner odlala umdlalo webasketball lo Paul Whelan abavalelwe kwele Russia. Elemelika kukhanya engani lizakhulula uVictor Bout obanjwa ezama ukuthengisa izikhali kwelemelika lokunye. Umnumzana Anthony Blinken obele ilizwe lemelika ophethe isikhundla sobona ngokudlelana namanye amazwe ukhangelwe ukuba uzakhulumisana ngodaba lolu lomunye wakhe wakwale Russia. Unkosazana Naledi Pandor wakwale South Africa ophethe uhlangothi lukahulumende lokudlelana lamanye amazwe uthi ele Israel ukhanya ngandinzela ele Palestine ngokubandulula okumangalisayo. Ikomishini ebona ngokulondolozwa kwamalungelo iZimbabwe Human Rights Commission ithi isiphenya udaba lokutshutshuzela ukubulawa komkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa lilunga le-ZANU-PF uMnumzana Abdon Mashanyika. Lokhu kuvele kuncwadi ethunyelwe igqwetha likaChamisa unkosikazi Beatrice Muthethwa yili komishini namuhla. Izolo amapolisa lawo aveze ukuthi asephenya lolu daba ngemva kokumangalelwa kukaMashanyika ngumthethwa emele uChamisa lebandla lakhe. UMashanyika uphume kuvidiyo kunsukana ezedluleyo esithula amazwi akhanya ekhuthaza ukubulawa kukaChamisa labasekeli bakhe. Nanxa ubufakazi bali vidiyo bebusegcekeni kusikhathi sonke lesi, amapolisa alokhe engakambophi uMashanyika kanti icala aze alivula sokumangale umthethwa. I-CCC ithi lokhu kuveza sobala ungaqhutshwa kuhle komthetho. Nanku amalunga ayo alitshumi lane akuqela uMnumzana Job Zikala loMnumzana Godfrey Sithole alokhu evalelwe esitokisini ngecala lokutshotshozela uDlakela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesiphathamandla se-CCC eMelika uMnumzana Tim Muringayi lelunga le-ZANU-PF uMnumzana Believe Gawule onguye osungula inqoqo.
Ukuqala kwabe-CCC lokho ukuqala kwasuku zonke indlela nje abahlezi bekhala ngayo, kodwa engilabo ukukhala okuqondileyo okutshengiselayo kodwa ukuthi ukukhala kwakhona kunokunye abakwenzayo ukuthi abantu ngaphandle ngale kwamanye amazwe babone njengabantu abakhahlanyezwayo ukuze baqhube kuhle i-agenda yabo abanayo. I-agenda yabo iqiye ukuthi badrone isimpathi ngale kula bantu abanye bangaphandle abangani babo, bayenze kulokhu abakutshelwayo ukuthi bakwenze, bakudramatize ngendlela yaleyo njengaleyo ukuze into yabo abayiqhubayo ibe segcekeni. Okukhona yilokhu ukuthi ilizwe elilomthetho elilesisekelo sombuso, umthetho wonke okhona owelizwe ubusha isisekelo sombuso welizwe okhona. Abantu bonke bona abanjalo xa umuntu eyephule umthetho mpomo awukhathalekile ukuthi ngowaliphi bani, kumele umthetho uyehle uye kuye umuntu lowo ajeziswe ngendlela esemthethweni. Umthetho vele kumele kungabi yinto nje babampomo yokuthi umuntu wonke uyadingayenza into angadela amaqala kubebahanza into naye engayisiyo bayenzi imbutana yabo engekho emthethweni bese bethi umthetho uzabayekelela nxa ukuthi kuzathiwa ngengakusho kuyathiwa abantu be-opposition. Hhayi, sikho lo abahlukunyezwa laba bantu.
Nanso baba Muringayi uyamuzwe yakhuluma ubaba uGawule uthi gakula kuhlukuluzwa elikwenziwayo yini nje lapha elephula umthetho lidinga uxhaso kwaba kwamanyamazwe.
Ngiyabonga mhlonitshwa Gawule. Into ehluphayo ma umthetho usetshenziswa in one way not the other way, ikwesi kukhalayo khona saqala kudala ngendaba zona lezi. Siyabona ubaba lo owa-39 ukuthi uChamisa labantu be-CCC labantwana bakhe on video, akula enye i-evidence but yena ngokwakhe khuluma khonoko, that was the second person in the same week in the same area bekhuluma indaba ezinjalo ukuthi kumele kufiwe in the CCC. Omunye wathi wathunywa ngu-president u-Emerson Mnangagwa ukuthi atshela abantu abahlala endaweni yabo yona le ukuthi bangavotela i-CCC abasoze banikwa ama-implements lama-benefits okumele baphume lapho abahlezi khona. So ubaba uGawule mbona ekhuluma esithi yena iZimbabwe ilizwe lomthetho, ma umthetho ukhona why is it reserved for abantu be-CCC kuphela?
Nanko umbuzo baba Gawule, uyakhuluma ubaba uMuringayi lapha and ngilethemba ukhulumela ekuthini amapolisa kanye leZimbabwe Human Rights Commission bathe sebephenya ukwethuselwa kukaChamisa lilunga leZANU-PF leli ngemva kokuba amagqwetha kaChamisa ehambe ayamangala kodwa kuyikuthi bekuludaba oluvele lukhona egcekeni kodwa kungela lutho olwenziwa ngamapolisa.
Ye baba Nkomo, ngiyakuzwa udaba lolu lukababa lo obehlasela leyo ajeziswe ngendlela efaneleyo ngoba wephule umthetho welizwe ukuthi athi yena uzabulala uChamisa lemboni yakhe lanjani kuliyicala khonoko. Ngako kumele ubaba lo umthetho ufinyelele kuye ajeziswe ngendlela efaneleyo, kungakhathalekile ukuthi ngumuntu walibibani, kungakhathalekile ukuthi kumbe ngumuntu wezanu p f nomuntu owase wezanu p f nomuntu ozonde uChamisa ukuthi kumbe ngokwemulini yakubalwa khonani, kodwa kumele umuntu lo ajeziswe ngendlela efanayo. Ngokunjalo ilizwe leZimbabwe ilizwe lomthetho, ukuthi umuntu owephule umthetho kungakhathalekile ukuthi ngubani. Nxa ukuthi ubaba lo ukhulumile lokhu, ubaba lo kumele umthetho uyehle uye kuye. Umsebenzi wamapolisa lo ukuthi baxwayisise amapolisa ukuthi ubaba lo khonokho sinloku ukhulumile ukwenzile njengoba kuthi kule audio kumbe kule video ekhona ngakhona okwakukhulumile, akudingisisa ukuthi uyakuvuma yini kumbe uyakubala yini khonokho ukuthi nguye okukhulumileyo ngendlela akukhulume ngayo. Ebeseswa ngumuntu oyetheswa icala lokuthi yena uzabulala upresident be-CCC nemoni yakhe.
Nanso baba Muringayi, lizwakala limqotho elikababa uGawule lokuthi abantu kumele bajeziswe bengephula umthetho kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi ibandla.
Ye, but siyabona ukuthi ma abantu be-CCC bengagombozela ukuthi bayenze into enjalo sebebotshwa kungabi lama-investigations akhona okukhulunywa ngobaba uGawule okwakathesi. Siyabona ukuthi ubaba lo wakhuluma into leyi 2 weeks ago lokhu engakabotshwa ngamapholisa kuze kwathatha igweta likababa uChamisa umama uBeatrice Mthethwa ukuthi afayile i-assault charge or insulting charge ukuthi amapholisa lawo sesithi se-investigator after 2 weeks. But sabona laphana enyathime ngathiwa kwaba le nkulumo bahle babopha ubaba uJob Sikhala labantu abayi-13. So yikho esikutshoyo khona ukuthi ma kuyi-CCC kuyagijinywa ngamapholisa kungelawa ma-human rights organizations or amagweta sebephongubopha abantu be-opposition.
UMnumzana Tim Muringayi ngowebandla le-CCC eMelika bekhuluma endawonye lelunga lezanu p f uMnumzana Philip Gawule. Bebeqoqa lo ntuka Melinkomo we-Studio 7. Ibandla le-African National Congress likhangelwe ukuba lizakwenza umhlangano omkhulu kusasa eJohannesburg okuzakhulunywa khona izinqumo zelizwe leli kulungiselelwa iminyaka elandelayo. Ibandla leli lethule umbiko enkundleni yalo yobulenjini bokuxhumana lesithi umhlangano we-National Policy Conference ulakho ukuphatha udaba lwezizalwane zeZimbabwe ezilamaphepha e-special permits. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxele loMnumzana Ngqabutho Mabhena, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Umhlangano we-Policy Conference wa-African National Congress uqala kusasa ngolwesihlanu, yikho ke kuyabe kukhulunywa khona indaba esingadondwa senzi ngama-policies awe-ANC kulungiselelwa umhlangano omkhulu ozabe ukhona ngoDisemba.
Ye baba Mabhena, ukubona njani okungethulwa libandla le-African National Congress?
Kukhangelelwe ukuthi lumhlangano uxoxe ngodaba esulubizwa lwasemzini sithi migration, okuphathelana futhi lo daba lolu olwama-special permits aphiwa izizalwane zaseZimbabwe. Yikho-ke sithi thina sivule amehlo sikhangele kakhulu ukuthi kuyini okuzaphuma, kuzaxoxiswana njani. Yebo, yena bakhona abangafisiyo ukuthi kuvuselelwe lezi ncwadi okuthiwa ngama-special permit abaphakathi kwa-ANC ngodaba lokhetho. Kodwa-ke siyakwazi sonke ukuthi into eyenza ukuthi i-ANC ingatholi amavoti amaningi ayisiyo indaba ye-migration, kodwa indaba eziphathelene lokuswelakala komsebenzi. Khathesi abantu kade bekhala kakhulu ngodaba lwe-ESCOM ngoba abantu bangaphandle abasebenzayo balutshwana kakhulu e-South Africa, bayi-7% yabantu bonke abasebenza enza eSouth Africa. Kanti-ke futhi abantu abaphethe ama-special permit ngabantu abalutshwana bayi-178,000, ngabantu nje abalutshwane kakhulu esingakuzwisisiyo ukuthi kungani uhulumeni we-ANC engavuseleli lawo ma-permit. Abantu bathwele nzima ngohlelo lwamapermit ngoba abaningi bayehluleka ukudlulela kwamanye amapermit njengoba kwakutsho nguhulumeni weSouth Africa. Laba abalutshwana sebe-apply labanye bakhona bayachithwa. Bachithwa ngokuthi kuthiwe gaba qualify. Njalo abanye bachithwa futhi ngokuthi amakampani abasebenzelayo kazange alethe iproof eyokuthi kakulam South African wangenza lowo msebenzi wenziwa iZimbabweni. So ke abantu bathwele nzima kakhulu.
Yes, siyakuzwa kakhulu baba Mpena. Pho kuyahamba njani ngakhonoko?
Asazi ukuthi kuzaphumani ku police conference ye African National Congress ibandla libusayo. Sonke siyabe sifake amehlo ethu khona ngalo ukuthi sizwe ukuthi kambe kukhona yini okungcono okungaphuma khona.
Unomzana Ngabuto Mpena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Siqoqela ese Johannesburg. Oko manje sike sizwe ezomculo.
Ama okhuluma ngumlanga Thembi Ncube obuya eZimbabwe eTsholoshwa. Emculweni ngokuthi umculo bengiwuthanda kakhulu. I-album yethu yokuqala esikhiphileyo sikhiphe ngo-2018, esibili ngo-2019, then sabuya sakhipha-ke ama-single track. Sikhiphe single track eyi-1 last year ngo-November, then sakhipha ezinye ezingu-2 manje. Azikabi ndala kakhulu, sizikhiphe nje manje ngo-May, futhi sizikhiphe ngo-May lezi ezingu-2 ezikhona. Ngijabulele kakhulu nokuthi abantu bezwe lokho esikwenza. Umculo wami ufisa ufinyelele ezindaweni eziningi ezihlukahlukeneyo. Njengoba nje manje mawudlala udlala khona lapha kakhulu lapha endaweni engikhona ngoba udumo lukabi khona, kodwa bemfisa ukuthi idlale ingoma zidlalo zize zifike kuyo yonke indawo abantu bebezazi. Okunye futhi engifisayo ukuthi abantu ngezindawo lapha abakhona mabe nemicimbi besixhumane nathi, sibe sizonandisa lapho, si-free siyafika siyakhulumisana sifike lapho entweni esifana nemichado noma nje ngama-birthday oro nje umuntu owenza something ovula umuzi khona siyakwazi ukuthi sincedise entweni ezifana nalezi yana ngomusic wethu. Kube mnandi kube njalo. Iqembu lethu lona African Sounds Collection liyatholakala nakuyoutube, mangabe udownloada kuyoutube ingoma uyazithola, after that usubscribe. Lingakhohlwa bakithi bantu bakithi ukusubscriber, zikhona kuyoutube African Sounds Collection. Tholakala enambeni ezithi 0746395322. Ngiphinde njalo 0746395322. Ine-WhatsApp le namba, ngithola ku-WhatsApp noma kumakhosi.
Yes, I want to call you a Langatelli njalo. Khonapha ku Studio 7. Sakhulana isihloko sikhangele ezinye inhloko zendaba besikhokhela namhlanje. Uhulumende weZimbabwe uthi umnotho welizwe uzathuthuka kancane lonyaka kulalokhu obekucatshangelwa. Inkampani ephehla umlilo kagetsi ithi ilakho ukucitsha umlilo kagetsi ngenxa yokuswelakala kwemali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau murimi
wechona. Ndokuti tobva nzitirilale
zvakanaka muri yeZimbabwe.